Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuMpandula 2021 uKip Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende ukhuthaza ukuba abantu balandele imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Kuzaphinda futhi kusijaye lokho okuyinto akuyanga ndawo kukhona njengoba sakhuluma ukuthi kukhanya kuyinto okufuna ukuthatha imiphefumulo eminingi kakhulu yabantu.
Ibandla le-MTCT lithi lizaxotsha bonke abalandela uMnumzana Nelson Chamisa abamele idala lephalamende lamadolobho.
Well, for President, I don't want to see a member of Parliament who supports Chinese. No, this account who supports Chinese. No, that account who supports Chinese.
Angifuni ukuzwa ukuthi kulelunga ledale lephalamende elisekela uNelson Chamisa.
Inhlanganiso yemidlalo yenguqu eZimbabwe Football Association isixotshe umqeqeshi weqembu leWarriors labasekeli bakhe. Salethulela ezamasiko ezabatsha kanye lozokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ubona ngokunqabelwa kwemikhuhlane osebenza e-ofisini kamongameli eMasolonagakwa uthi kumele abantu eZimbabwe balimuke elinye njalo ihlandla lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela ihlandla lesithathu okuthiwa ngesilungu yi-third wave okubhubhe khona abantu abaningi kwathi abanye njalo bathapha umkhakha we-delta COVID-19. UDr. Agnes Mahomva uthi ihlandla lesine lingaqhamuka eZimbabwe nxa abantu bengalandeli okwethulwa ngabezempilakahle. UDokotela Mahomva ukhulume lokhu enkundleni zokuxhumana ezijiyeneyo njengalokhu ajayele ukwenza maviki wonke. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abezokholo lwesiKristu sebevunyelwa ukuba benze inkonzo endaweni zokukhonzela ezilabantu abalikhulu. Ezimfeni lakho sokungabuthana inani labantu elifanayo. Kuvunyelwa labangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 obulele abane izolo eZimbabwe kwathi bafika phose amajumi ayisithupha 57 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Abantu bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4536 sebabulawa ngumkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abafika phose izigidi ezintathu 2,836,000
ngenalo uJulayi August bafikile abantu abaningi ikho abantu bayithukile besebeyilandela sibili khona okukhulunywayo ukugqoka kusama face mask lokungayenzi amaphathi lokungayenzi isiminye eminye besebelandele. So okwakathethi njengoba abantu behlangana beqalisile njalo abantu sebethabile ukuthi sokuvuleka njalo kuzaphinda futhi kusijaye lokho okuyinto akuyanga ndawo kukhona njengoba sakhuluma ukuthi kukhanya kuyinto okufuna ukuthatha imiphefumulo eminingi kakhulu yabantu. Yiko nxa sihlangana nje sihamba sisiyale siyale sabe sikuthwala lapho kulandela khona apha eceleni lapho okuhamba khona abantu uzabona-ke inyanga ezimbili ezintathu ezilandelayo abantu sebesiwa njalo kwamagama.
UDokotela Solwayo Ngwenya usebenza esibhedlela seMpilo Hospital sifotela ye ekubulawayo. Ibandla le-MTCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lizaxotsha abamele idala lephalamende amakhansela kanye labanye abasekela umnumzana Nelson Chamisa okuphela i-MTC Alliance. UMnumzana Morgan Komiti, umgcini sihlalo webandla leli, wethule umbiko lo ngesikhathi kuthakazelelwa ukubunjwa kwebandla le-MTC.
Well, for President, I don't want to see a member of Parliament who supports Chamisa. No, this account who supports Chamisa. No, that account who supports Chamisa. There is no mayor in this country who shall belong to Chamisa. No.
Angifuni ukuzwa ukuthi kulelunga ledale lephalamende elisekela uNelson Chamisa. Angifuni ukuzwa ukuba kulelunga lezabelo elisekela uChamisa. Njalo angifuni ukuzwa ukuthi kulabaphathi bamadolobho abasekela uChamisa. Kumele bonke baxotshwe. Ngiyala mina.
No.
Lo ngumnumzana Morgan Komiti wethule umbiko lo eHarare namhla nesikhathi kuthakazelelwa usuku lokubunjwa kwebandla le-MTC. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance.
Uxotsha kancinyane kancinyane senzela ukuthi ukuphela komnyaka, ukuphela kwesizini sesuza imali yale Political Finance Act. Abadle basuthe for a season ngoba isikhathi siyeza lapho abazasala babambe insiba zejuba. Ngoba ukomichi galabantu galabanja uwangeniswa ngamakhothi lawo efunzana lezano. Yikho ke hayi sesivele sesizimisele lamalunga ethu eParliament bazimisele vele abesabi ngoba bayazi ukuthi bona baza bahamba lomuntu oqodo ubaba uChamisa njengopresident.
Ye, ngokukhuluma kwakhe ukomithi uthi abantu laba besebenzisa imali abayithole ePhalamende lamakuponi ukuthi basekele uChamisa, ukuthi bekuthathwa khona ngale edala lePhalamende amakuponi lawo kusenziwa njalo, so uthi sokumele kuphele njalo njengoba isigumula sasibuya kwamele kube njalo. Ungathini kona?
Hayi, ngumuntu othanda amandla, amandla samcorrupta, ufuna ukuphila njengomkhaza ophila no umkhaza vele inkomo ingazifi uyabe lokhu bambile. Thina silabantu asinandaba lemali leyo engcolileyo ngoba uZulu wonke jikelele uyazi ukuthi ukomithi ukuba laphana wasayinelwa nguThamisa ukuthi ezele ngusenator. Yikho ke thina sibona ngani into yabo ngeyamakhothi. Ikhothi izafika lapha emakhona isikhathi siyeza sithi zobohla amanyosi ngo-2023. Yikubona besala benqaba ama-by-election. Khathesi ikomiti lomonzora bafuna ukuthi ama-election angabi khona for 7 years. Besaba abantu ngoba abantu babazondele kakhulu bazabachaya ngoswazi olubuhlungu kakhulu. Yikho ke konke lokhu ngakwenze thina abantu imali esiyisebenzisayo ngeyama-subscription. Sizuza imali eningi kabi ebantwini over 2 million esiyizuzayo from contribution a month. Lamanye anezihlobo zethu ezi-outside ziyasubscriber. Asihlupheki ngemali, imali ivele ebantwini ngoba vele thina sizinhlanzi ezihlala ngakho emanzini babadube. Ukomithi hhayi liphupho nje ngoba sisebenzela iZANU PF.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance. Sixoxe laye ekoBulawayo. Lo lwezemaphandleni namhla sixoxa lomnumzana Mcebisi Dube odabuka eGwanda North esabelweni seMathebeleni South.
Isikolo sakithi kuthiwa yiKhozi Primary. Into ekhanye ehlupha isikolo laphana khanye ngathi isikolo lesona akulamanzi. Le nto ekhulunywa ukuthi abantu bazadulela isikolo ezadulelwa amabhoru zakuzange kwenzakali. Ugetsi kawukho. Vele kakulanto ethembisayo, inethiwekhi kayikho. Uthola abantu bezibeqanise phezu kwentaba uma befuna ukuthi bayifone. Okwenza kugcina lama-teacher ngasabi le interest yokufundisa khona lapho. I-problem ye-transport, imigwaqo ifile, akulanto yakhona ehamba iqondiyo kahle. Then the staffing yakhona, abantu bangathi bayakhalakhala ukuthi kugcina kufakwa ama-teacher angazulimi lwendawo. So i-problem engiyibonileyo. Then ama-projects vele kakhulu ama-projects acacayo kwakhiwa idamu emfuleni uJuli khonapho to the nearest ukuthi aluba yilo lenzani elidonisa amanzi liwabise esikolo lapho. Manje idololwa kulanto ehambayo asazi ukuthi kathi kuyaze kulungiswe nini. Isigaba sethu sisele emuva kakhulu, sicela uncedo sibili okuthi bani ihulumente yezwe izikhalazo zabantu.
Umnumzana Dube uthi kunzima ukuba abantu baqale ihlelo.
Khanye ngathi vele injayelo indawo yakithi yonke iGwanda North liya. Ungasuke sibona ubuye wabayi, ubuye eKhozi, uye eGqalaza, uye emaphane. Kwafaka ilayini yegesi. Angazi sokulama-20 something years. Masukuzavutwa uyabona sebesibakhona. Mota zezesa sezigijima kathi kule nto ezakhonekthwa. Kungadlula bayekele. Asazi ukuthi kathi bazamani. ngokuqala abantu vele abasebenzi ukuthi uma kungathi kutshaya izimali ukuthi ora itelefoni ukuthi lifake amasola kwenzela ukuthi kutholakale ugesi for amatitsha ikakhulu ezikolo khona la. Abantu abaningi abasebenzi, abantu abaningi basegoli laba abasebenza khonokho ngokuyimisebenzi okungacaciwe vele njengoba libona ukuthi i-industry vele seyawa. So yibo ubunzima obukhona esilabo kakhulu. Okunye indlala yena le ekade ikhona le iminyaka yonke le yanti vele izulu belingani kahle. Ah, vela kula nto yakhona ehambayo. Angazi idamu lelo nje ukuze silakhe sasincediswe yilokhu i-USAID imali.
Udaba lethu luma lapha okwalamhlanje besixoxa kuhlelo lwezemaphandleni lo mnumzana Mcebisi Dube osegwandla North esabelweni seMatabeleland South. Lalelani uhlelo lolu esilethulela maviki wonke kumsakazo weStudio 7. Singakangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulesi sizalwane sakweleTunisia esizijise ngomlilo izolo kulandela okwenziwe ngomunye kusukana ezedlule. Ababili laba bakhala ngokungahlaliseki elizweni leli. Ngomnyaka ka-2010 uMohamed Bouazizi wazijisa okwenza ukuba kugenqulwe uhulumende njalo kube lo mvukelo we-Arab Spring emazweni amaningi. Inkokheli yakwale Melika ithi kumele abantu babambane ukwenzela ukulwisana ngamandla lezitha ezigoqela amalecatha. Umongameli Joseph Biden lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bethule lokhu izolo ngesikhathi kusenziwa isikhumbuzo sabantu ababulawa ngamalecatha asebenzisa indlu kamtshina ngomnyaka ka-2001 aphidliza i-World Trade Center lesigodlo samabutho i-Pentagon. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Singanamasiko
wenzilo
baba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyalubuyelela njalo udaba lwesikhosini ngathi ke olwesintwini lwamaNdebele umthwakazi phela. Sizizwa ukuthi yena uthini nxa ikhangelwa ngodaba lolu lwesikhosini. Siyakwazi ukuthi kulobulelanilo phekulathi Khumalo kwakhethwa nabakhumalo ukuthi abe yinkosi kamthwakazi. Bese kubuya ke lo mnumzana Rafael Khumalo laye uthi uyinkosi yamaNdebele. Kambe inkosi ngubani khonapha ke?
Linjani baba uDube? Angithatha leli thuba ngibingelele bonke abasakazi bomsakazo esimthanda kangaka iStudio 7 nabo bonke abalaleli. Indaba yobukhosi baba uDube njengoba kulombuzo lapha othi wona kambe ngubani oyinkosi ofanele ukuthi abe yinkosi phakathi kukababa laphana uStanley Rafael Chuma Khumalo lenkosi laphana ubulelani lobhengula. Noma nje ningakuthandi ukuthi ngikhanye sengiphakathi kwalinto ezwakalisa mbango, kodwa ngoba usungibuzile nami ngizobeka uhlangothi lwami. Mina ngingedwa nje ngile nkinga ngendaba yokuthi ubaba uStanley athena uphuma endlini kahlangabeza. Zimbalwa ke izinto engizozivala lapha ezingenza ngibe le nkinga ngeclaim yakhe le ukuthi athena uthi yena ke namaye chaza uthi yena okwenza inkosi lobhengula yabulala uNkulumayo uhlangabeza kwakungenxa yokuthi ayembulalela ukuthi yayisazi ukuthi wayengumfowabo omncane kaNkulumayo, nokuza kwakuza kwenza ukuthi ngokwesiko njengoba kwasekugudluzwe uNkulumayo wayefanele ethathe ubukhosi kwakufanele kube umhlangabeza. Kodwa thina ngokomlando esiwuphethe sawuzwa ngamakhehla sizwa kuthiwa uhlangabeza wabulawa inkosi lobhengula ngoba kuthiwa wayefana kakhulu ncamashini inkosi uMzilikazi. Nokwakusenza ukuthi noma eqhamuke ehamba laphana abantu ikakhulu amabutho ayigcina esembongela kwesinye isikhathi azamkhothamela, abanye baze begcina bethi bayethe, nokuyinto eyenza ukuthi inkosi lobhengula ibone ukuthi imisuse.
Singathi bona vele ubukhosi buyabangwa sibile okunye okumangalisayo.
Siyazi sonke ukuthi inkosi uMzilikazi lapha kwathi ngemva kokuthi inyamalale ilahlekelane nesizwe sayo, abantu abafana laphana nabomkhithi kaThebe bala bathi nobona alikho ilanga lingaphumeleni ngakatshona yikho ke bahamba bayidinga inkosi baze bayithola isizwakalela le kozande yikho ke ekubuyeni kwa inkosi laphana kuthiwa yathukuthela kakhulu kangangokuthi izinduna lezi ezifana nabogundwane nabodambisa amahubo mafu bazithola ngempela inkosi sibathukuthelele kakhulu ezinye zabulawa kwathi abantu abafana nabo omkhatshana odambisa amakhubo mafu induna yakogodlayo yabaleka ngempela yaze yangena le kwagasa kuthiwa into okuthelwe inkosi ayizange igcine kuphela ezinduneni even nabondlunkulu bathinteka kakhulu ngendlela yokuthi-ke kwagcina kubuliwa ngempela undlunkulu laphana umanqumalo unakankulumane umwakanqumale naye undlunkulu laphana owayengisomthanyelwana ufulatha laphana ejabalala okungena ozala inkosi nobhengula engifuna ukukuthinta ke khona laphana kunomfo wabo kankulumane okuthiwa ngobuhlelo nawe naye owabulawayo kambe ma ngabe uhlangabeza wayengumfo wabo kankulumane wayengasala kanjani njengoba sibona lapha kuyavela ukuthi unkulumane umfowabo kankulumane uhlelo wabulawa kwaze kwabulawa ngisho labondlunkulu liyabona ukuthi ulaka lolwalulukhulu lungakhethi kwaze wazaholetha ukubulawa ngisho abantwana benkosi so kusobala nje ukuthi uhlangabeza wayengasondelela kancane endlini kankulumane ngoba ngabe inkosi yambulala naye so ngokwami nje ngibona ukuthi cha loko okuthiwa ngobaba uStanley ukuthi ukhokho wabo uKhuhlumba wayezalwa endlini kaHlangabeza angibona ukuthi kuliqiniso ngoba thina sizwa ngomunye umlando esiwucaphunayo kuthiwa uHlangabeza wayele ndodana kethiwa ngumavondo esizwa kuthiwa wathi nxa amanxusa enkosi afana nabalotshe ehlabangane bezombulala wayilaya wayitshela ukuthi izogcina kanjani abanawayo kanye lonina yikho-ke okababa uStanley mina ngibona ukuthi cha yena ngaba ngokukhumana ngoba izizathu ziningi kodwa ke noma kunjalo induku siyazi ukuthi isendlini kalobhengula
namhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiphoka lo mnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu
nganamasiko
wenzilwemandla
ubaba mkhulu babelobola
sinesizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa ngiyathemba libe leviki elihle
uziphatheleni lamhlanje
zafuna sibale kumahubo 142 sikhangele lapha ivesi ka 3 leka 4 ithi lo levesi ka 5 uthi yena kuvesi 3 lapho umoya wami uphela amandla wena uyayazi indlela yami endleleni engihamba kuyo bangithile khona ngikhangele kwasokunene kodwa kakho onginanzayo kakukho isiphephelo kimi kodwa ongikhathalelayo uthi kuvesi 5 ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami isabelo sami elizweni labaphilayo akulalele umkhuleko wami ngoba ngihliselwa phansi kakhulu ngikhulula kubo abangizingelayo ngoba balamandla kulami ngikhupha enhluphekweni yami ukuba ngibonge ibizo lakho abalungileyo baza kungibuthanela ngoba ungiphatha kuhle kakhulu ngifuna sikhangele izifundo ezithize okokuqala ukuba nxa ufike phakathi kwesikhathi lapho usizwa ukudangala okukhulu kakhulu kukahle ukuthi uvume ukuthi uphakathi kwaleso sigaba abantu abaningi abanye bayala ukuthi umuntu uphakathi kwesigaba sokudangala umphefumulo wakhe udlikizekile lokhu kungabe kulethwe yisimo selizwe kulethwe yisimo sempilakahle yakho ukuthi uzibona ngani akusela lutho ngaluphilela ikanti okunye kulethwe yiyona leyi umkhuhlane lo i-COVID-19 abantu bethona besezindlini besilwa ukudla kungekho, khathesi izikolo zivuliwe, le mali encanyayo ukuthi abantwana babuyele ezikolo. Ngakho umphefumulo wethu uyakwazi ukungena esikhathini sokudangala kakhulu lokudlikizeka, uzizwe ngana kulalutho empilweni osuluphilela lona. Sihlangana lapha lawe uDavide uyakuvuma lokuthi lapho umoya wami uphela amandla, wena uyayazi indlela yami. Ngakho kuqala ungabona umoya wakho uphela amandla, ungasela amandla okuphila, zosithi akusela lutho, lokhu kuyabe kutshengiswe ukuthi izithelo zakhonokho. Okwesibili ungabona ngani akula muntu olendaba lawe. Angiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sibacebisa, nxa umuntu sengene kulesi sikhathi, uyabe bona ngani akulo muntu olendaba lendaba yakhe. Uzibona ngani umi yedwa. Lapho uyakhuluma uDavide uthi ngakhangela ngakwesokunene kodwa kakho onginanzayo. Siyakwazi ukuthi iNkosi Jesu layo waba yedwa esesesiphambanweni. Emaceleni kwakhe kwase kunamasela, kunezigebengu ezazibethelwe. Abantu abaningi babaleka ilizwi leNkosi lithi kwaze kwasala umamakhe lomfundi wakhe oyedwa lomunye umuntu oyedwa khonapho. UJesu esaba yenzela izimanga, babengasabonakali. Amaxuku lana ayelanda izinkwa, amaxuku ayelande izimangaliso zakhe, banyamalala bonke. Loba kukhanya ngani akula muntu kodwa uNkulunkulu ukhona. Ngoba lapho uDavide uyathi ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami. Ngakho uNkulunkulu khona, khulumisana loNkulunkulu. Kwezi sikhathi uyamele uhlale uwedwa nje ube ngani umuntu ikhanda lisathathi kuhle, kodwa ukhulumisane loNkulunkulu umtshele ukuthi baba ngilalokhu lalokhu 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 okungihluphayo. Uzamangala ukuthi uqede ukukhuluma laye uNkulunkulu, umthwalo lo uyaphakama usuke phezu kwakho.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba ngegama likaJesu, thandazela wonke umuntu olokudangala, olokudana, ozumphefumulo wakhe uhlubile. Baba siyathandaza umsuse phakathi kobhalo ayabe phakathi kwalo, umkhanyisele ubuhle bakho. Siyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSemisfanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Lingale tshona njani mthokazo muhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Hove. Namhlanje sixoxa lo Nyasha Gwazemba okumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu, njalo engumlobi osanukhipha ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi A Struggle for Free Zimbabwe. Nyasha, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okuningi ngalolu gwalo.
Ngiyabonga Mike Hove. Leli bhuku ngilibhale sengike ngahlala phansi ngabonisisa into eziningi ezenzakala elizweni lakithi, ukuthi no, into ezenzakala elizweni lethu they need to be documented for the future generations zizobona ukuthi ilizwe leli esikilo sithi salikhulula kuqala thatha ilizwe, kodwa hayi akuzange kusisize lutho. Kho ibhuku leli sithi the struggle for a free Zimbabwe because asikaqedi kulalokho esisilwa ukuze sizikhulule.
Ugwalo lolu luthinta indaba ezimayelana ngokuthuthukiswa kwabatsha kanye ngelakusazala kwele Zimbabwe. Sikhangele okusanda ukwenzakala kwele Zambia lapho intsha iphume ngobuningi babo besiyovota. Kukhona esingakufunda njengentsha yakwele Zimbabwe na njengoba ukhetho luka 2023 solusondela duzane?
Ye, kukhona igwalo lolu luza encourage abantu abatsha ukuthi bazilwele, bazimele, bazi ukuthi isitha sethu esilwa laso ngubani, njalo lesi sitha siphetheni. Okwenzakale kwele Zambia kuyathabisa ukubona abantu abatsha bebambana besiyalinda amavoti abo, okutshengisela ukuthi kusasa lelitsha labantu beseZambia solukhanya. Njengoba thina silungiselela lothu ukhwetho for 2023 dami nyabambana labantu bonke bezimbabwe inta yonke ngikuthaza ukuthi kasibambane nini si register ukuvota okwenzakala eZambia lakithi sokungenzakala ngo 2023 siyathemba ukuthi u president u Hayikhayinde yichilema laye uza kwenza izithembiso zakhe azithembise intsha yeZambia ngoba bekungekho lula okwenzakala eZambia babelala belindile amabhoksi amavotes abo so ngiyathemba ukuthi bhula lizakhuthaza intsha ukuthi labo bekwanise ukuyazimela bekwanise ukuthi bazilwele ukwenza ukuthi amavoti ethu esiwavotileyo akhanye njalo acace ukuthi sivotelane
hayi isikhathi sesedliwe ngumangoyi nyasha sigqiba lingxoxo chasisela abalaleli ukuthi ozafunda ugwalo lolu kumele akhangele ukufunda izinto ezinjani bese batshela njalo ukuthi abafisa ukuxhumana lawe kumele bayephi
ngifuna intsha ifunde ukuthi sisuka ngapi kustruggle for free Zimbabwe njalo sikhanyeleleni sisiya ngapi njengelizwe leZimbabwe bafunde ukuthi sibambane njengentsha sibambane njengelizwe leZimbabwe bafunde ukuthi to protect their own vote lolu gwalo abalufunayo silama soft copy silama hard copy silama ebook bengangithinta imarketing team yami ku 0776498183 sikhanyelela ukuthi ensukwini ezilandelayo liyabe solutholakala kuAmazon la kubo Google Books liyabe solutholakala into esisendleleni ukuthi siyenze khona ukuthi litholakale ngiyabonga ngokunika lesi sikhathi ngiyabonga libe lesuku oluhle
Hayi ngiyasho ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo azilokandaba kwanele kwalamhla silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk the connection olivalisayo ngenjabulo igama ngomayikobe ithakazo muhle Zimbabwe muhle bye bye
njalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association isiphothe umsebenzi umqeqeqi weqembu leWarriors uZravako Lokararsuk labasekeli bakhe abagoqela ozanda kuqhatshwa uBenjani Marwari iziba yethule umbiko othi baxotshe uLokararsuk labanye bakhe kulandela umhlangano abawenze namuhla iziba ithi zebedinga abaqeqeqi abatsha kubekwa ukuba inhlanganiso le ilakho ukukhetha uMarwari uBruce Gropela lo Norman Makpeza ukuba bakhokele iqembu leli besadinga abazangena ezikhundleni lezi okwesikhathi eside kukhanya ngazani abantu laba baxothwe ngenxa yokungenzi kahle kwama-Warriors kumncintiswano we-World Cup qualifiers
salibonani balaleli ibizo lami nguPhilisani Isibongo ngisebenzisa umoyo kodwa ke siyiso nguvundla abanengithemba lingibonile ngishaya untethe kababa uSikhosana laphana eQatar imlyana ukucula kwami ngiqale ngise high school lapho bengicula futhi ebandleni le Victory Fellowship eChalimbe kusesigodini lapho beliholwa ngumfundisi uJames Dube Ngikhubekile ngomculo wami sengise UCE lapho bengifundela khona izifundo zami zokubalisa kusukela ngo 2013 kusiya ku 2016 bengilolonga ke ngaba ama lecturer ami abalisela ubaba uMP Mabhena uMataruse labanye bengicula ke college laphana ku college choir bengicula kumbube bengicula njalo ezami izingoma mina engizikhompozayo ngishaya iKatari bileke ngomculo se college lamadoda abalisela uVusa Sibanda labanye saya performa euzet saya performa emkhoba teachers college emasungo poli lezinye nje indawo ezinenye ingoma zami lezi sesedlula ithumi zirekodwe ngefoni ngiyafisa ukuthala ubinkosi ngihawukela ke ngizirekode e studio ziyefinyelela ebantwini kuhle bazizwe bazikhwabile
Sirukuba lapha uhlelo lethu lalomhlanje, Oliver Lesayo ngokhipstu.